Ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti musera zvakanaka.
Soku isika tisenda ku VOA Ndebele.
Alipuka njani zulugandaba hola mgela emsakazweni we Studio 7 wolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnomzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sika Mo Blessing Ali enyatsime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnomzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyatsime izolo esililweni sika Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha lika Mo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kutshisiwe. Lokhu kulandela ukutshiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla leZanu PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leCCC. USikhala utshele uEzra Chisas Banda weStudio 7 ecingweni esestokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Zeka Mo Blessing Ali live.
Where are you now, Job?
The Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching. Not by yet. I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, Father, very publish and
all right, thank you.
Yeah. Now for news, why Okunye? The phone lawyer is why he is like a moon. So wrong the way it's bad. So you may write no dark called that.
All right, okay, thank you. Thank you, Otuza.
Yeah.
Thank you.
Yeah, so Zababamba, Lavana, Wang, too.
Zababamba, all right, sharp job, sharp.
All right,
dude, sharp.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa asacwayisisa udaba lodlakela enyatsime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutochikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutochika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichaziye kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza muchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi uAli wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
Aurao. Azizi hapana doubt yekuti akaurao. Azizi doubt yekuti akaurao nani. Azizi doubt kuti it is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darks of violence, the darkness of violence and the dark clouds are gathering. Munangagwa hataure nenyai. Kuna zimwe nyika kana kwadai mutungamiri wenyika pakapa moneni paya vanobuda vachaura zvinova ani mapanza ipa zvatiri kuona apa handizvopa
abasekeli bebandla lezanu PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla lesicc bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapolisa Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba ngumholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Siqoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba iage group yabo laba ngibonke 61 and then with those a rank ayiyona kumbelandelana so ngazani ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe leadership yombutho yebo kambe ngabothwa ngomu Major General ema retired this and that thina njengombutho we only retire ngokufa esikwazi ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la kuyabe lokho kukhona embonweni yethu so bafavore bancinyane kakhulu bafulathele izwi bebancane kakhulu ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezele inyembe zincane bona abafowethu beflathela ngesikhathi befunakala kangaka silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala so lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama vaccines lawa abahlatshwayo ba reacta kuwo yikho lokho ngabe kubangile yikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enqinyi lokho kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile kodwa ke asonto esingayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka la ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi sizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso
yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasichiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu yey kabagcinwe sibili ngoba na ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki besingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo li new dispensation lay ayila zipra kayila zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona kuyona ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe esizwe akula qhawe ukuthiwa ngele district ngele ward ngibengele province iqhawe liqhawe so inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe uqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezihlile ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzane esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezichiyene emazweni achiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission so ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khonakhana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe
alo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilithumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weTsoro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amatshwa sincedisana laphana nalaphana ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lo limi belungazakali kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamatshwa esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe sakuchasisa nje ukuthi hayi amatshwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi abantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo abaningi sebebhalile uform 4 ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison service siza ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele so ke lohulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukufilela khona okokuthi manga kungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle
uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo njalo yiziphi inhlelo eselizwe sungulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la
masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini hayi kuzima ukuthi ngitsho kuzima ukuthi ngitsho kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo hulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonitshwa uJulia Moyo bake bafika lapha lo mhlonitshwa uKhen Mathema esase nguminister we education bafika bazo kuzwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwa amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna siyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iminister of education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe e secondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi
lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeToronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC yabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle liledaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abaxwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi baxwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US 22 million dollars iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 makhiwa mahle linjani makhiwa ami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo sokungani luluthi luthuluka lwenyosi hhayi hayi liyasibalela amadoda hhayi ngani ngahlala linjalo lizibale sili kakhulu ya hhayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hhayi linti nje ngibona kungumbononyana kwami lapha mane ngubona mane hhayi izimbagwa so zilunge madoda asozilunge iqiniso lihla hhayi lokhu kuzikhohlisa ukuthi lizibe izimbagwa ezalungaso ngoba akathi sibona lokhu bekhetha laba engamasotsha uzothiwa isotsha lingene kati bathini ukuthi bekile abanye labo bengene kati ukuthi ilizwe lingakabuswa ngamasotsha ngendaba yokuthini anti bakhona abanye labantu abafundileyo baningi baningi abafundileyo labo bengene kulabo bahlale bengamasotsha befele ebusotsheni bethathe intentsheni besebusotsheni kati into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hhayi umbuso kamniza lumnakakwa hhayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethi umbuso kabudoda lo madoda hayi mina into engiyibonayo lapha lalaphana siyakhona phana bazamtshaya ikhulu uzasala ekhamisile bamtshaya ikhulu ya uzahlala phansi sehlelo lokuhamba zibe emtshaya ikhulu maleli kugwala kangaka igqokisa idwaba egijima ezeyitshe ebale ezeqatshe ejubhekwe lale asazi ukuthi athi suza kuyaqatsha ngapha hayi nase sidinwe ngalo umuntu lo aluba kwenzakala bakithi hayi ungazi ukuthi undilo umfana okuncane lokhu lakho kwayo ake kwenzeka kwezimasinyane mani kwenzeka ukuthi kuke kungene siy ngibone ukuthi yenza njani hayi kunomdala lomdala sekugile umane hayi nami ngiyabona ngani ngikhangela umdala la kimi zini hayi undodala usegugile ngicela libale kama odiyami noma ngwathumezela kana imali wabale angaziti indaba hayi kumbe ngiyaphambanisa hayi madoda like libale like libukutshela undodala ukuthi ngithele mina ayenza isiyo thank you ngikudwa hayi mkhumane
sanibonani sanibonani good morning livuka njani Zimbabwe muhle uthakaza umuhle mandabela mase khona ngapha ke edandanda linjani khona ngapha ke kwekwe sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana South Africa sanibonani khona ngapha UK linjani lonke maZimbabwe mahle ke ngihlekisa le ndoda lethi sisazokubona ukukhula eZimbabwe uqinisile lo bakho sisazokubona ukukhula lapha nekhaya bese ngidlulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahleka kwayethu ayizamala thina into zakudala lezi abana abazingeni bona abaziludo ngokwakudala lokho ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho zwiwa khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe wethu ayizamala bamuza maye ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwaziludo bona abakungeni bona izana uPF kathi kwenze njani but hayi sedumele masumpeni sedumele masumpeni ziyakhala ke 2023 asamenzi yovota bakithi ababhalisileyo bonke asisukumeni labangakabhalisi asamenzi yobhalisa sivoteleni ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibhaji kuzolunga kuzolunga asamenzi yovota
basakazi abahle basakazi abahle abasakazi beqiniso basakazi baStudio 7 yalibingelela igama likaJesu ngizembeli kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulo muntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovedi I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena kupower kumele enanze kakhulu amawovedi kanti wona amawovedi sihlale ngamawovedi amawovedi oh kumthetho zibaye iwovedi ngoba nami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhroko ngikhipha izicathulo yonke amafamashu nginika amagorilla wonke umuntu olisezimbabwe iwovedi abantu laba ngamawovedi into ebahlupha yinye balenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama 50,000 yazo lama 50,000 kungasoma bond kuyimali elisisindo kodwa oyale ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa bangayizithutha impilo yabo baqasha ukuthenga grocery imizinkwa ama biscuits izwits umuntu wakhohle ukuthenga inkomo wakhohle ukuthenga something okwempilo yakhe ungagenerator imali yiyo abantu abahluphayo bona bantu asithe kona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu elizweni umcomrade hayi lokuthi kwakuthi wambula amahovedi siyaende khonokho lokusibulela ilizwe kokubafowethu lokusibulela ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yonke begala khona kabaphiwe imali ngohulumende hawu madoda hayi ake sekeleni lokhu sike sizinwayeni sizingcwebeni hayi vele imibono yabantwana phela zwi kani imibono yabadala anisikhatshana ngiyabonga bafowethu
salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7 mnelami igama ngoAdolf Shaba ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo ye mina sengayibona manje eZimbabwe akulandlela ukuthi umnankaka uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde lento angeke azaphunyuke kuyo nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa ubopha abantu ubulala abantu ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke Luke 10 verse 19 uthi usatane ulanda ukuzobulala ukuzotshontsha lokudiliza konke khona lokho kwenzakalayo izinto ezenziwa ngumnankagwa so singakuthatha njengomfanekiso Satane izana uPF is a satanic organization vela nginangi ayilikho elinye igama engayiphayo nanku indlela okwenzeke ngakhona ku More Blessing Allah sikazizwe into enje ukuthiwa umuntu uqunywa abe ngama pieces umuntu uyaziwa akabotshwa hayi asazi kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali
sawubona Studio 7 obingelelayo umazi wase stadium sasengwenyeni kochakale eKhezi mina ngibikudaba lokuthi imithwakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala ngoba impilo isemhlabathini ke sizame ukuthi ukuvuselela amasiko ethu kuphunyitenyelwe kudojwa amathambo njengakudala izululini sikwazi ukuzimela ngoba le nto le ezepolitiki ayizi kusisebenzela mangibheka nje ubuka le emashonini izinto zenzeka khona kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha eMandebeleni masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu sikwazi ukuzimela siye nasendlelele siyoxolisa lapho obonakale khona izululini siyilimele futhi noma sesiyacela ngale soyocela ushukela kodwa ukudla sinawo
into kunganceda izwe leZimbabwe ukuthi nje kubuso omnumhlobo ongasoshona komna ngakwa ngale ukuthi uDuvelo uzothatha ngochiwenga ngapha kuMDC uzothatha ngutendayibhide pindebele uvice westshoni so amandebela abo sani phumani phumani kusile uyakhanyelwa even la kuphethe khona abantu be-SCC uzathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona kobuhanki ma even izitimela zisahamba wathi ungena ezitimeleni lapho ezifolos uthole ama-security ngamashona whatever so lokhu zeni yayilindeni ne-MDC kuthi ikusolwe kuthi hayi kuyinto eroma abantu bayasebenzisana laba bantu asibambanini bantu bakithi nomthwakazi nawonxusa awusibambanini lezabo usabambananani ukuze kube lula kuze kube lula abambanani hayi ukuthi izani umqondisi wekuzapho umbuzapho yokumqondisi ababambani njengabantu banye kade umuzi nxaze udivideke ngaphakathi umuzi oyi-one nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho ukuqamukana kwenu phakathi emrp lozapho kunomthakathi sekungenile phakathi abanye ngale abanye ngale selidivide nhlabo konke kufanele kunazelele sesemanzi so ungakazi kuwome sikhumba lesi sesathi sivundile kodwa sisagwaqeka gwaqani into yinibe right
alawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zathi leli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi mbona nganto uPutin la nganto is lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuzimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine and then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days but isibona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign so uthumezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawo ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawo abantu abachaya into ehambayo so mbona lami i-Ukraine izimela njengelizwe elifuna ukuba there for a long time
manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane sebethethe ilizwe lonke kungakutshengisani lokhu
hayi into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo it's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele sibona ama-Ukrainians they were outgunned bebela amasocha who are not regular people sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la bechaya izikhali shoulder to shoulder labantu abakhona ngale so mina ngilese ngengayibonayo ikhulunywa ngu-Napoleon esithi morality or morale is 3 times more than a soldier so khonapho yikho esikubonayo ukuthi abantu be-Ukraine bazimisele to the end
manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe le-Ukraine selitshabalele liphelele lonke.
Into ezaqeda impilo le ikukhuluma kuka Zelensky lo Putin ngoba zindala zombili wonke abafuna ukubuyela emuva kula muntu ochedela emuva so ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians so leyo ukukhulumelana kubabili ama leaders e Ukraine le Russia ayabi siphela and sesibona ukuthi i Russia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi so I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sibe phume e Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringai, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.